kuyinto ebuhlungu le ukuthi abanye bethu abayisebenzise bedilibele umgodi. Sihlala sithi ukuthi nanjengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini i-health and safety yomuntu, ukuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela imoto. So kuyatshengisa ukuthi ukudlela ngomgodlwana kwenzakeleyo kusegcikeni ukuthi kukhona okungenziwanga kuhle okwenza abantu bavunyelwa bangena endaweni eyingozi empilweni zabo. So khonoko kuyinto esisusa ubuhlungu kakhulu njengesebenzi.
Isifiso senu lina njengezisebenzi babasibindi ukumele kwenzakale.
Esifisa ukuthi ngakuyenzakala umthetho ngawo uyasondela ungene ukuthi bona abavumelekana kwenzakale ngalowo wenza kube le ndlela eqakathekileyo ukuthi umthetho ubafinyelele ngoba yinto ezikhathazayo zininje. Njalo kunye sibuyela futhi lapho kumayinda, sihlala sixhumane ngamamayinda nalapho ekhona ukuthi kuba lesibo lokuthi abantu bengeniswa ngenxa yokuthi wonke umuntu ezimbabwe esifisa ukuthi abe ngumuntu ogebhayo naye, ngabe ekhetha igolide, ngabe egebhayo. Abantu sebesuka basebenzisa indlela ezidula ezingavunyelwanga ukuthi abantu bangene emgodini beqinedikela imigodi. So iy'mpilo zabantu kubili kumayining mananzelela kodwa sokuyinto ejwayelekileyo uzakuthi abantu badilule umgodi. Abanye ama-impilo zabo ngenzi kuhle, abanye njalo bayezidlile emgodini yakhona. So-ke kusegqeni ukuthi ezimbabwe sokufana indaba ye-mining kube nomthetho ocacayo ozavikela isisebenzi ukuthi ungakangeni kumayini akube nalokhu nalokhu, kuthi bona abakhangeleyo nabenasa babe leqiniso lokuthi lokho kufakiweyo okuzenza ukuthi impilo zingangeni engozini kuyalandelwa andubana abantu bavumile bana basebenzi kuleyo mayini.
Emolini zalabo abehlelwe ludubo lokudilikelwa komgodi lithini kibo?
Singakutshe ukuthi sikhala nemuli zalabo abathile okwalesi sikhathi kodwa sithi ukuthi thina esipele siphila kufanele sisale sililisi nabo laba abahambileyo. Sinanzela ukuthi singavumi kube nelinye fimbozi ezafana leyenzakeleyo.
Sokuzinsuku ezintathu abantu bedilikelwe kulo mgodi, lokhu kuvezani ngesimo somsebenzi wezemigodi eZimbabwe?
Okukhona ukuthi ikhona bengukuthi ukuthi indaba ze-health and safety kufanele ukuthi umuntu angangena emgodini kube lethinga ukuthi umgodi abantu abasoze bathilwe ingozi. Kodwa phezu kwalokho futhi kube le ndlela ezifakiweyo eceleni zokuthi kungenzakala kube le mgodi ukuthi umgodi udilike kuyakuvanya imasinya labo bantu abadile lowo mgodi, kube le ndlela kule msebenzi ezanayo ukuthi bakhitshwe. Kodwa ungananzela kahle sikunazeka ukuthi asilazo indlela zokunceda labo bantu ezingathina yi-proper equipment ye-mining to rescue abantu asebe phakathi koshupho. So-ke naw silandela sibili i-best practice international umhlaba wonke, imayini enjalo vele engelazo indlela zokuthi nxa abantu sebedilikile bahlengwe avele akufakelanga isebenzi. Kodwa njengoba eZimbabwe sazi ama-employers ethu abakhathilethu basuka bagidingisa imali kakhulu, abalandaba le mpilo zabantu ekuthiwani abantu abangeni kuphela bayikhuphi igolide kumbe nabantu okanabangeni sithela imali impilo abasazikhanyele. Kodwa siyahlala sithe ezisebenzini ukuthi izisebenzi lathi silomlando ukuthi singavumi ukungena emgodini eyingozi empilweni zethu. U-employer le labour act futhi iyasivumela ukuthi lapho kule ngozi khona ezingafa ingozi yakala kungasebenzela khona sisebenzi ungavumi ukusebenza. So-ke singakuthi ngamaplani ukuthi ku-mining sector we are not asila ndlela, we are not prepared to rescue abantu in terms of ingozi. Yibona mntu sakuyengithi ukuphosa ezimbili yena mntu oncediswayo. Kusithi ukuthi lo mntu obengancediswa atholakale ephila usezehlile ngaphakathi ngenxa yokuthi asathola umoya wokuphefumula kanti ngabe uphangisiwe. Asikwazi ngabantu bengatholakala bephila emgodini, kuyinto elusizi kakhulu naleyo eyenzakaleyo.